indaba ku VOA Ndebele. Njani mtokazi omuhle salamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesine mhlaka 18 Mabasa 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uzibuse.
Abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimane lilengisa inkalakathazendevu layila mhlomhlo omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umntu ungayekholise khona.
Kodwa abanye bathi kabasoze bathakazelele uzibuse ngenxa yenhlupho ababhekane lazo.
Ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazivikele abakufunayo.
Umnumzana Sola Wesley olomzali owadutshulwa libutho leGugurahundi wahlohlelwa emlindini weSambani ufisa ukungcwaba uyise.
Ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalathi phesheya kwaShangani kwenkayi, basebemngcwaba khonale emlindini weSambani.
Imbongi esathuthukayo uLigwa kaNcube wethula indlilizane yedlaladi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakholona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi bengenelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikahulumende endaweni ezitshiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga eziningi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. UNkosazana Stars Thebe Mathe omele inkayi South edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibonga ukuthi sakhulula ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu ongapha umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele enkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona, ubona ngazani ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani sokulokho kwaba lozibusi?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifake isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayanga Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundo sikhululekile lasemntwini omnyama.
Singakhohlwa ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonoko ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle. Ubona ngazani kuyo phambili kuyalungiswa njani khonoko ongani kusolwa ngabantu?
Ukuze sibuse ngendlela efaneleyo kumele abantu babe besola phela. Nxa besola besimaka bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyabe sibona lathi dio laphana sebekhala kakhulu ukuthi uthi lokhuyana kumele sikulunge. Hayi umbuso okhona lo owe second republic owe new dispensation uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abarayithi abantu lilungelo labo, kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kathi kuyini kahle kahle abakusolayo singakulungisa njani. I-new dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise, kodwa uzibuse sibili ulethile umehluko omkhulu elizweni leZimbabwe ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zileseminyango womuntu wonke ngoba phela lathi siyanda phela futhi abantu
akukhulumele abantu beZimbabwe batshele sibili ngozibuse
ukuba nozibuse kumlandi umuntu ngamunye ngamunye uselelungelo lakhe lokutsho akuthandayo langakuthandiyo aphinde acho imbono yakhe yikho phela le constitution yeZimbabwe sesiyibumbe kutsha safaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe ngoba umbuso welizwe usukwabansundu yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibusimani lilengisa inkalakatha zendevu laye lamhla umntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona
kodwa-ke abaphikisa uhulumende kamnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa nguZulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo eZimbabwe omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyati owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra othi ayisikho lokho abakulwela empini yenkululeko
uzibuse kwaba lebatha baba kwaphilizeka uzibuse samlwela samthola njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa sasilwela lenkululeko so babemele beze bezotshada bebabili inkululeko lozibuse manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kuthi ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhululeka ukuthi benze lokhu esanza lokushana manje njengabantu ababebambekile or benengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa so base bephuma into kankululeko le ukuthi hayi inkululeko kayikimi kancane
yikho yini khonokhu elakulwelayo Nyati
hayi kukhatshana nalokho esakulwelayo baba lokho esakulwelayo kakunje esasikulwela njengoba nangisitsho sasilwela ukuthi sibe lozibuse uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu inotho yethu siyazakhela umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanxusa ukuthi hayi madoda lina nganithiwa lapho lile nto eliyiphetheyo wozani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifotshole into leyo kumbe lizosiforogela into le ukwenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe so independence yakhona kasilayo uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye eDemeni baye eChina baye ngasingaphi into lapho esibafuna khona sibafuna echolocho sibafuna echinamora sizokhuluma labo silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe hayi ukuthi kube lokugijima kuyiwa kwezinye indawo le thina sibona ngazathi ngokwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo angisakhulumi ngenkululeko ngoba unkululeko abantu ma bekhululekile kabafi ma betshengisela besithi bona hhayi uhulumende wabo lapha kule nto engahambanga kahle kabafi bedutshulwa ugovernmenti wabo so ungabona ugovernmenti wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi bakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hhayi ubona ngazathi babulewe ngubani kodwa enibukeli kutho ukuthi kuyabe sekulohlupho unkululeko sehluphekile seproblem now sokumele ukuthi abantu basukume bona bathi kugovernment hhayi bo ungangithiwa wena ehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazifuyela sikhona ukuzihlanganyela sikhona ukuzikhulumela sikhona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngenkululeko so ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazenzele abakufunayo
umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030 ilizwe leZimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhu lathola uzibuse Siyasikhangele khona manje okwenzakala kumaphephandaba kweleZimbabwe Iphephandaba leHerald libika ukuthi uMongameli Vladimir Putin loMongameli Donald Trump wakwele Melika sebethumeze imilayezelo yabo yosuku lukazibuse kwele Zimbabwe. Umsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi ibandla leZANU-PF selidinge amabhasi alikhulu lamashumi amahlanu 150 okuthwala abantu abaza kuyathakazelela uzibuse enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Kuzobuya ke iphephandaba leDaily News lithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Douglas Monzora ofisa ukuncintisa isikhundla sikamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress ozakwenziwa ngenyanga ezayo bavumelene ukuthi uMonzora ancintise isikhundla sikanobhala jikelele hathi esikamongameli. Lo ngumsakazi weStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi senu khona manje phela liyakwazi okumele likwenze, kumele lisithumezele-ke imilayezelo yama-audio ngokufithizela khonapho-ke kuwhatsapp lokho kuthiwa ngokwe-audio kube sithumezela kunombolo ethi 01202465038. Zaphinda njalo iwhatsapp nombolo yethu 01202465038. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngendaba ezijeneyo.
Ngiyalibingelela basakazi, yimi uMahuko Mahlaba lapha eJohannesburg, South Africa. Kimi leli langa alisho lutho ngaphandle kokuhlupheka okukhulu okwaqala ngo-1980 kuze kube namhlanje, ikakhulu ngapha kwelikamthwakazi. Inkululeko asiyazi, siyizwa ngabanye abantu ngoba sithathelwe konke besiphila ngakho. Amafemu avalwa ngapha, avulwe eHarare, kwasusa abantu le babuya bazafakwa phezu kwethu ngapha. Manje bafakwa baze bafakwa le ma-reserve befundisa abantwana be-primary ulimi abangalaziwe. Okuthi inkululeko kimi lasebantwini bakithi ayikho, siyizwela khona le Mpumalanga. Thina inkululeko kasilayo, sisayikhalela.
Salibonani bantu bakaStudio 7, abasakazi, abalaleli, okhulumayo nguHenry. Ngiyamuzwa umfowethu lapho uyakhuluma ngendaba ukuthi uhulumende uzokuxolisa ebantwini bemathebheleleni. Bafo, ngikutshela iqiniso elipheleleyo. Wako wazwaphi uhulumende elikhuluma iqiniso esithi lapha kunje uzayenza so kube yimpumelelo? Njenganini lokhu uyakhuluma njengeklogo efakwa enkomeni ihambe ikhale ithi korokoro, uyizwe ithi lapha kodwa ungasoze enze next? Yikho kufana lokhu amnangagwe labafowabo laba osebenzisana labo. Asibadeleli, asibathuki, kodwa abalaqiniso. Bathi bona bekhuluma ngelilanga kwathiwa amateacher asezangenisa imoto mahhala. Nomfowethu othenga imoto wathi uyayingenisa eyiteacher wayibhadalisa ijuti. Kutsho ukuthi vele asoqiniso leli bantu bakithi besindebeleni. Lingajoni likuhamba lilalela lokwa abantu ongamelanga ngokulalele. Lapha bayakhuluma bedlulisa isikhathi, bazidlulisela isikhathi ukuthi ayichova amalanga umuntu ezefe lokhu elalele ukuthi umuntu uthini qamba amanga. Hhayi, lingabalaleli kakhulu, vele bayabhizi bazabe lokhu bekhuluma. Akulanto esingayenza, akula mpela bantu bakithi, ngiyacela mpela loku uma kubuya nje usulele phansi kungene ngapha kuphume ngapha kuhambe lo moya. Lingalaleli, akula nto ozokwezwa ixolise igugrawond, akula nto ozayenza. Uyakhuluma ecatshile kona ngale, ngeke umuze ekhuluma efaka lesi nje. Uyabuye ekhuluma labantu ethini ngesilungu, azosijwayela abantu bakithi. Hhayi, akunani, sizahlala silalela kodwa kanyeke fike. Lingithembi, kanyeke sondele.
Salibonani basakazi abahle, igama lami ngu-Trifin. Into zisubuhlungu ngekhaya eZimbabwe ukuthi shwa sesihlala singabantu bemizini ilethi yonke sokuze kungena nasebantwaneni kwapha sasingakholi ukuthi kuzaze kuthathe yonke leminyaka sisemizini yabantu phela yazi kuba yiforeigner kunzima kakhulu akukho nodokotela ongawulapha lo mkhuhlane waziwa nje nguwe ngaphakathi enhliziyweni yakho awukhululekanga awuthola umsebenzi oright owufuna suphonga usebenza nje noma yini. Shuwa mina vele into engicela nje ukuthi uNkulunkulu akasizwe aphendule imithandazo yethu at least sahlupheka thina kwenela sesiphelelwe at least abantwana bethu bebe ngcono kulalokhu thina esihamba phezu kwawo.
Labo-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezela imilayezelo uye-WhatsApp audio sicela lisithumezele yenu phela kunombolo ethi 01 202 465 0318 wathi mphinde enjalo 01 202 465 0318 kunjalo. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele North Korea uMnumzana Kim Jong-un izolo ubukele ingcwethi kwezezikhali ezilolonga ezenyukliya zisethula esinye isikhali esimangalisayo. UKim Jong-un useke wahlangana lomongameli Donald Trump wakwele Melika baxoxisana ngokumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyukliya. UNkosazana Ivanka Trump owethekelela izwekazi le-Africa uthi ayaphumelela amazwe athuthukisa abesifazana. Kuzobuya ke inhlanganiso ye-United Nations ithi sokuqhamuke impi eyesabekayo esigodlweni sakwele-Libya eTripoli lapho ibutho likahulumende elilwisana khona lamalwecacha akhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar. Uhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa loMnumzana Sola Wesley odabuka emphakama enkayi oloyise wadutshulwa libutho legugurawundi. UWesley uthi ufisa ukungcwaba oyise waphoselwa emlindini wesambani eNgwaladi esiqintini senkayi esabelweni seBatholen North. Uyise wayekuvuyo lezibra
waba ngumuntu odingwayo ngesikhathi makuqala isikhathi segugurawundi bemdinga kobulawayo. Wabaleka wagcina sendaweni yaseBotswana wagcina sebuyile futhi sengene egangeni la sehamba egangeni ngoba babengabantu abadingwa kwasokuzima ukuthi ahlale naseBotswana babedingwa.
Wahamba njani-ke egangeni kunapho?
Ngokuzwa kwethu sezwa kuthiwa washona nokuzwa ukuthi washona sezwa ngesikhathi igugurawundi siphelile sesihamba enkayi sisiyadingisisa ukuthi kambe ngabe lo lwazi yini. Basebesitshela ukuthi ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalathi phesheya kwakajangani kwenkayi basebemngcwaba khona le emlindini wesambani.
Singathi vele kalizange libone lokuthi bamfaka ngaphi kulapho lapho bamfaka khona.
Hayi asizange sibone kodwa ke abadala abanjengogogo nabo babomdala sebahamba bayafika kuleyo ndawo.
Bathi kumele kwenziweni manje khona manje?
Isifiso sami mina abadala babethi ngcono kuhle ukuthi singcwabe butsha ubaba. So benginesifiso sokuthi ngimngcwabe kutsha ubaba noma ngimthatha amathambo akho ngizomngcwaba kutsha emzini wami esengiwakhile ngiwakhe phezu komzi wakhe unxiwa lwakhe lapha ayeyakhe khona lapha engifike ngayakhe engakhe khona umuzi wami nami. So sengifisa ukuthi ngimthathe ngimbuye ngizombeka kuwo.
Ye umuzi wakho ungaphi?
Umuzi wami usenkayi emphakama endaweni esigabeni sasezwelabo.
Sizokuthiwa uhulumende uthi ufuna ukuthi kusetshenzwe ngakhona okukhuluma ngakho uyakwamukela yini khonokho?
Mina ngiyakwamukela kakhulu lokho kuzakwenza ukuthi umoya wami vele uhlale kahle kakhulu ngoba nakuleso sigaba esengakhe khona engakhe khona kulapha enqweni lukababa kwindawo esasihambile ngendaba yempi yokuchitheka komuzi saphinda ngase ngicabanga ukuthi ke ngibuyele ngiyokwakha khona. So ngakhuluma lezakhamizi izakhamizi zakuvuma lokuthi hayi makuyinto enjengaleyo ofisa ukuthi ube kubabakho kuhla kuthi siyakwamukela kakhulu.
Kuthi sokubhubha ubaba wena khonapho ngale minyaka emingaki njalo wathola yini birth certificate esokuthi ube laso?
Mina ngizelwe ngo-1977 ubaba waqala khona phana kunyamalala koko-1982-83 wahamba. I-birth certificate yami ngilayo kunemo father ikhansiliwe lapha ikhansiliwe i-birth certificate yami kwathi ilogama likamama kuphela.
Bakhansilelani khonapho?
Hayi ukuthi bakhansilelana angikwazi ngoba abantu ababesincedisa nje babona ukuthi iincwadi zikababa kazikho ubaba bathatha incwadi zakhe zonke ama ID yonke amasosha njengoba wayesethe emzini kababa bathatha yonke ama photos yonke lento nezinto nje zakhe ama gold ama ring zonke ayebuye nakho empini bakuthatha konke bahamba nakho so kwakungelanto yababa ukuthi ayikhona isithupha noma yini.
Umnumzana Sola Wesley udabuka eMpakama eNkayi. Sixoxela eseJohannesburg khona ngaleke kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF othi kumele uZulu azikhulumele konke akufisayo ngombuqazo wegugrawondi.
Njengokuxoxisana nokukhangela bemhlanganisa amakhanda bendawonye kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa njani labo abalahlekelwa izilimi zabo izihlobo zabo ngesikhathi lesi kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi singenza ngoba into eyaziwayo le engafihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjeubani walahleka ngendlela enje ubani layo wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazo abanye balahlekelwa izimpahla zabo abanye bathiselwa imizi abanye bathiselwa izindlu konke ngokwana kunjalo khona ukuthi banganimetiswa njani laba abantu ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyatshengisa ukuthi xa kungakhethekala abantu abayafinyelela ebantwini izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini kunjengalokhu uhulumende-ke uyamele ebe lempendulo kikho konke khonoku okulethwa ngabantu ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanje asili kuhle kuhle kodwa-ke kukhona okunye okusuphayo nje singeesisuo sokuthi kubuyelela okuyikokubuhlungu okuthunuka amanxeba asithingeni indlela asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela sikhulumeni ngakho lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala kodwa singakuqeda ngaluphi uhlobo sizwisisana sonke ukusishiye singabantu abamanyene siyizizwe esinye isizwe seZimbabwe abantu singakhethanelanga umhlobo sesikhethelana nokuthi singabantu bezimbabwe sidinga ukuthi ilizwe lethu lichuthekele phambili.
Ngumnumzana Believe Gawule ukubandla leZanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika sixoxa lomfundisi Rafael Mthombeni ngemitshato eyenziwa elizweni leli.
Umehluko engubonayo ukuthi ukulungiselelwa kwakhona kusukela ekuqaleni abalapha kuyabe kulungisa kakhulu abakomfazi yibo abalungisa umtshato yibo abaphatha yonke into ekuphathelane lomtshato. Ngitsho nje nxa ngikhangela ngegeneral akulaza ukuthi abakwendoda yibo abathatha i-lead abakwendoda bangathi bayalandela abakomama yibo abalungisa umtshato.
Wenziwa kwini khona?
Ngingazi kumbe lisiko labo kumbe kuhamba njani kangazi njalo ngoba nxa ukhangela imtshato yonke sengike ngayibona ngike nayo iqalwa komabhoti yikho lapho kwenziwa khona umtshato mbona ngathi loku badala izinto zonke zibhadalwa khona komabhoti okungathi thina lokho esithi thina ngamalobolo ekhaya lapha kungathi kuvelela komabhoti kodwa bengakutsho ukuthi ngamalobolo
bakuphatha besithi kuyini khonoko
siko labo lingathi tho njalo angazi ukuthi kusukela ngaphi ngoba uzafica ukuthi labo esengike ngangena imishado yabo ikakhulu amalunga e-church lingena khona nxa kungathiwa kulo mtshado umtshado wakhona sibili kutatazela abakomafoti ukwedlula abakojaha ujaha uyabuya nje angathi uyatshelwa ukuthi kuzakuba yilokhu kube yilokhu kube yilokhu kube yilokhu
khonokho kuvezani ngesimo sabantu la
kungathi into yakhona mina ngathi kani ayingeni kuhle ngoba ngumbe ukuthi ngibuye lapha vele amazinyo esiqinile angikujayeli kangako ukuthi ngubone ngaleyo ndlela ngoba lekuhambeni komtshato wakhona nxa ususiya phambili ngale uza kuzwa kuthiwa khona indoda ixotshiwe ngumama ekhaya he was kicked out uyibone sibili sisesitaladeni lapha isihambahamba indoda ingaselamona
to mama lapha phela bazibambile la
ye kukhanya ngathi kubomama yikho lapho okujiye khona sibili.
Lo ngumfundisi Rafael Mthombeni sixoxelaye eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Ye, okwamanje-ke lamhlanje silethulela umculo okaligqwa kancube. Lapha-ke sixoxeke lo nkululeko Dube wenkululeko yabatsha School of Arts. Ake lizwele.
Nimthakazo omuhle igama lami ngonkululeko Innocent Dube umqondisi weqembu elilaziyo kakhulu abaningi beniqombo ukuthiwa inkululeko yabatsha sikulofana iyaza ngihlangana namhlanje ke sikhuluma ngomsebenzi omutsha umsebenzi ke sesikwenza nje bona sesinaba sesizama lokukhulisa abantu bakithi sikhulisa ke labasabuyayo abasakhulayo lo mhlabeleli kumbe ngithi mbongi esakhulayo ukuthiwa ngulikhwa okancube bathi yena ngustapetapi intuna yintombi ngiyakhelenza kuhle kakhulu ke singene la e-studio saphuma le idlala delithiwa ngaliwe phakathi kwalezo ngoma ikhona ingoma emnandi okwamagama ethi Nomalanga leyo-ke ingoma anti kudala kuthiwa intombo yayihlelwa ihlelwa ngandlela ezingafanile zalamhlanje zabo WhatsApp lezi lokunye lokho kuningi
untombazana longelabhaskithi uyangena emakethe umqeda umoya siqabhobho ngiyaqhuka ngiyaqhayazela ngiyaqhakhazela uqobola umqondo logqozi lwami siqamula amayezi gobhodlwane elibushelezi nqoma ngithi bhudu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqeda umoya umqobula uqhuqho libalele
kodwa ngiyayishelwa ngamagama kulingoma ulikhwa uqondana lami ngokwami ngoba lami ngiyemboyi siqondane lami aqondane lentombi yakomambaya ucherile ingomeni ethi Nomalanga sizama-ke ukuthi sikhulise igama lakhe hhayi yenza kuhle kakhulu ngikhuluma nje lijaha eselithole isicoco senama sokuba yimbongi edlula kumbe ngithi mina eseqophelene neliphezulu kakhulu kwele Zimbabwe yokwedlula zonke imboni zakwele Zimbabwe ngakho-ke ngumfana odinga ukusekelwa umfana engingathi mina uqukethe amasiko ethu idlalade lakhe elithi ngaliwe lidlalade elilengoma sibile zimbalwa abantu abazazithanda kakhulu into ijaha-ke engathi lihaya kakhulu ngezothando into esingani silahlekela kakhulu indaba yokuthi abantu abasazi ukuthi uthando into enjani indaba yokuthi uthando ludingwa njani indaba yokuthi isintu sethu sona besiqondisa njani uthando ikakhulu sikhuluma ngezimbongi siyambongela njalo siyacela ukuthi limsisekele kakhulu ngoba into esiyenzayo leke ukuthi sikhulise abahlabeleli bakithi nanso-ke ingoma uNomalanga ngiyabonga-ke mthwakazi omhle ngicela-ke lisisekele siyabonga kakhulu ngokulalela uhlelo lolu siyabonga njalo ngokusisekela zonke isikhathi
uzwa njani umculo lowo phela liphosele khonaphela ukuphoselayo sibonthi kulobani khonapha-ke ushila sibanda uthi ngikhona baba Dube kuzoboya lo mthandeni mqondisi Chibale uthi unjani Dube ngiyaphila kakhulu ivuka njani khona ngapho kuzoboya-ke abanye abakhona unduna unduna lami uthi ngikhona lapha sakhile lili ne kunjani tata wethu ye siyalizwa kakhulu mphoku linika futhi umculo liwuzwe kancane nakho khonapho
basikithi uyangena emakethe umqeda umoya siqabhobho ngiyaqhuka ngiyaqhayazela ngiyaqhakhazela uqobola umqondo logqozi lwami siqamula amayezi gobhodlwane elibushelezi nqoma ngithi bhudu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqeda umoya umqobula uqhuqho libalele mhlawumnqoma
lubalosizaqhubeka ngodaba lolukusasa-ke silembongo ulikhwa ncube singake hlunga nothi sibone udaba kade lukhokhela lamhlanje ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uSibusi. Kodwa abantu abaningi badika basoze bethakazelele uSibusi ngenxa yokuthi bayahlupheka kweleZimbabwe. Unomzala Sola Wesley ulomzali wadutshulwa ikukurawundi uthi ufisa ukungcwaba uyise abamfaka emlindini kwesambani. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngoKip Stube.